and move to 11th position from 13. But topping the weekend soccer entertainment value is the top of the table clash between leaders Chicken Inn and second place Dynamos at Rufaro Stadium Sunday. The two teams are separated by only a single point, with Chicken Inn on 15 points and Dynamos on 14 points, reporting for Studio 7 in Harare. This is Michael Kariati.
Thanks, Michael. This is Chris Gande. On behalf of Jonga Kandemiri, I'm handing you over to Ntunga Milinkomo with Ndebele Bulletin.
Siyabonga Chris lo Jonga li chonanjani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngonkwenkwezi 2015. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkolo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga lezisebenzi ngokudana okukhulu ngoba lokhe zigunyulwa njalo amankampani evalwa.
Itekse lo nyaka akulazinto ebezithathekisa kakhulu ukuthi abantu bangayenza amalokhuzeni. Abantu ade bezela kwamanye amazwi abazodisplaya ade bekwalutshwane.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ogqitshwa kusasa koBulawayo uphose waphazanyiswa isimo somnotho esibi. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lendolwane Super Sounds lona elilegigi eHillbro Theatre eJohannesburg kwele South Africa sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ogqitshwa kusasa koBulawayo ubikwa uphose waphazanyiswa isimo somnotho esibi elizweni. Loba kunjalo abanye abakade besembukisweni lo bathi basuthiseke okwamagama ngokubuya lonyaka. Bathi bazabuya njalo ngomnyaka ozayo. Kula makampani mazweni ambalwa asembukisweni lo lamanye amanengi aweZimbabwe. Omunye wabahambe bayabuka okusezeta ITF ngomnumzana semuncube usomabhizimusi wakoBulawayo. Yena utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kukhanya angani umbukiso lo kade ungafanani lo anyakenye.
Itekse lo nyaka akulazinto ebezithathekisa kakhulu ukuthi abantu bangayenza amalokhuzeni. Abantu ade bezela kwamanye amazwi abazodisplaya ade bekwalutshwane. So angikwazi ukuthi kulutshwane kwabo lokhu ukuthi kutshoni. Ngibona ngathi ama-deals azaba khona this time. Sizabe last year kwakungcono kwakula mazwi esiphila emaningi. Anonyaka amalutshwane amazwi akhona. So nxa ngoba singadisplaya sisodwa njengoba vele indasi yethu iqeda kangaka, nxa sidisplaya thina sisodwa kina kungala bhizinisi edalekayo khona lapho.
Inkampani yakho kathi khona yini embukisweni?
Hayi mina hayi bengingekho. Kulezi nsuku amakhampani amaningi eBulawayo akwanisi ukudisplaya ngoba akudisplayeki ngoba vele yabukwa kuthi akula bhizinisi uzayenza.
Ye lawa kade khona awekhaya khonapho ubona ngazani azatholani kodwa
bangabe bethola ama-orders but singazisambothi engadisplayanga singazi abadisplayileyo ukuthi bebethola yini ama-orders but hhayi bekungakho bekungahlabulisi kakhulu njengalasiye lasiye kwakungcono.
Baba Ncube, siyakwazi ukuthi umgonomo welizwe yotshengisela ukuthi kume njani nxa use-trade fair khona ngale. So singathi-ke kwenziwa kuyini ukuthi kube ungazani akuhambi kuhle kangako?
Njengesitho sithi umgonomo wethu awurayithi. Lathi thina abantu beZimbabwe yithi esikuvumelayo khona lokhu. Abantu beZimbabwe kumele sitshintshe kube lokhu ezikhala, sikalise ukucabanga kutsha ukuthi wangeza njani i-ikonomi yethu. siye lo we politics eceleni sikhulume ngomnotho welizwe wabantu abathi politics bathi izinto
lo ngumnumzana semncube usomabhizimusi wakobulawayo obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Iziphathamandla ze-ZITF zithi ziyajabula ngombukiso walo nyaka.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umchuchisi omkhulu wedolobho leBaltimore khonapha eMelika usebike ukuba amapolisa abangela imfa kaFreddie Gray azamiswa phambi komthethwandaba ethonisiswa ngecala lokubangela imfa yakhe. Umongameli Barack Obama ugcizelele ukuba kumele uhlangothi lwemithetho lusebenze ngokubalulekileyo ukuze iqiniso uqobo liphume. Ukuthi kuyini sibisibili okwenzakalayo konsonto beleminyaka engamachumi amabili lanhlanu lapho eze efele ezandleni zamapolisa okubangele ukutshengisela kwabensundu elizweni lonke besola ukubulawa kwabensundu ngamapolisa. Indizamchina zebutho leMelika ezigcinwa enkambeni eseJibuti zibikwa zihlala zisengozini yokuhlaselwa nguzulu walelo lizwe kanye lezisebenzi ezingaqhakathekisi umsebenzi wazo.
Umbiko olandelayo utshengisa imbono kahulumende weleMelika. Ngobusuku bukamhlaka September 11 ngomnyaka ka-2012, amalunga enhlanganiso yesiMuslim edlulisa amalawulo e-Asna al-Sharia ahlasela izakhiwa ezimbili zikahulumende weleMelika edolobheni leBenghazi kweleLibya babulala abantu abane abayizizalwane zeleMelika. Kwaziswa ukuthi abazapha obufakazi bazaphiwa imali ngenyanga kanhlangula kwabotshwa omunye owayecatshangelwa ukuthi ngumkhokheli wabo u-Abu Khatala. Inhlanganiso le yasungulwa kulandela ukusuka esihlaleni kamongameli Muammar Gaddafi owabulawayo owayengumongameli weleLibya. Amalunga alinhlanganiso aqhubekela phambili senza ubudlwangudlwangu ehlasela izakhiwo zeleMelika ezikhona le kweleLibya. Ngalokho ugatsha lweRewards for Justice luthi luza kupha imali yezigidi ezilichumi kubani lobani oza kupha ubufakazi obungaphathisa ekubopheni amalunga alinhlanganiso abenza ubudlwangudlwangu eBenghazi. Lo bekungumbiko otshengisa imbono kahulumende weleMelika.
Siyabonga Chris ngokusethulela umbiko oveza imbono kahulumende weMelika. Lamhlanje izisebenzi zithatha ikhefu ngelanga elijonge ukuzinika ithuba lokuthakazelela indima ezidlalayo ekuthuthukiseni inoto yamazwe azo kanye lokukhalaza ngokuqakatheka kwamathuba okusebenza imisebenzi elesithunzi kuwo wonke umuntu ukuthola iholo elaneleyo ngesikhathi lokusebenzela endaweni ezingelangozi. Kodwa eZimbabwe kulokuthi kukhalazwe ngalezi indaba uzolo ukhala ngemisebenzi evele ingekho okokuthi yena othiwa isisebenzi useyivela kancinci ngaphandle kwalabo abasebenzela uhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa, kubika uNotando Sibanda.
Eminyakeni edluleyo amandla ezisebenza esaziwa la ngohulumende ukuthi lapho zithe zaqoqana kumele indoda ibophe ibhethu liqine. Lamhla konke lokhu sokwaba inganekwane lalapho izisebenzi zihlangene zisithi qina sisebenzi qina, sokuyikuqinisana amadolo asebuthakathaka ngenxa yendlala ngoba iningi lazo zisebenza zingaholi. Kulabo abasebenzayo bathi vele khona ukuqhatshwa kumbe ukungaqhatshwa sokuyinto inye ngoba kuningi labasebenzayo ukuthi iholo libuye lenele ngesikhathi akusabonwa yilihlo lentwala. Ingoma esihlatshelwa ngekababhemu yena owathi kusebenza uyasebenza kodwa ukuhola mpu. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uNkosazana Sithokozile Swela uthi izisebenzi zakuleli azisela sithunzi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi osokusenza abantu bathi okuvukileyo yinyama kungakhathalekile ukuthi baphathwa njani. Uthi imithetho ekhona inika abaqhatshi amandla okungakhwezi iholo ezikhathini eziningi ibuye yehluleke ukubamba ngamandla lapha baqhatshi ukuthi banike izisebenzi imfanelo yabo ingabe sokuvunyelenwe ukuthi iholo likhwezwe.
Kumbe angazi ukuthi sokuyiminyaka emingaki sonke sikhalele ukuthi sizuze i-poverty data line linked minimum wages, kodwa singakhangela ama-minimum wage esiwatholayo ama-100, 150 kusiya khona ngale, kodwa i-poverty data line yethu isi-approacha i-$600.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa olilunga lekomiti ye-ZCTU uthi ngaphandle kokulahlekelwa imisebenzi iningi lezisebenzi seliphongususwa emizini yazo kuthiwe lilandela amankampani ayabe sesuka esiya kwamanye amadolobho kodwa iholo lingakhwezwanga njalo isisebenzi singaphathiswa ukuyaqala impilo entsha kulelo dolobho.
Ngakhayela amakampani zamaningi onala relocota ngama-clothing industry kakhulu and ababhadali futhi izisebenzi bona laba abantu abarelocotayo abanye bangkhona they are being paid imali fa ngaphansi kwe-PDL lesithi poverty data line. So we find ukuthi umuntu owakhona pho uyabe mele arelocate uyathwala nzima sibili in terms of ama-expenses.
Izisebenzi zithi zibhekane njalo lohlupho lwengozi emsebenzini okubangelwa ukuthi inhlanganiso e-EU ekhangela ukuvikelwa kwezisebenzi i-National Social Security Agency ayizahambi ihlola ukuthi abaqhatshi bayalandela iziqondiso zokuzivikela izisebenzi. UNkosikazi Tanyanyiwa uthi ukuqonga kwengozi zemsebenzini kuveza ukuthi inhlanganiso ye-NASA ayiwenzi umsebenzi wayo wokukhangela abaqhatshi ngemfanelo. Uthi lokhu kusobala nxa kukhangelwa ukuthi amankampani amaningi angelandaba lokuvikela izisebenzi engozini ngawabantu be-China abasebenzelana lohulumende.
What are they doing as NASA to combat these injuries? Ngoba ngibona ama-incidents amaningi vele emakampanini la ama-China lapho kusetshenzwa khona kungela protective clothing izisebenzi zingavikelwanga. And kukhanya le government ikhona phakathi kumbe yikho bengasahambi i-NASA besebesesaba ukuthi ama-China ayelethwa i-government. Besicela ukuthi khona next year ama-injuries lawa angapheli but ayehle ngoba thina njengezisebenzi we are very concerned.
UNkosikazi Nicole Gwaratsimba osebenza kunhlangothi lokukhangela impilakahle yezisebenzi i-Occupational Health and Safety e-NASA uthi izisebenzi kumele lazo zilethe imbiko kibo nxa kukhona okungalunganga lapho ezisebenza khona.
Kuyatshengisa ukuthi kule problem lapho esisebenza khona emsebenzini yethu kuningi esikukhangelayo, kodwa kutsho ukuthi iindaba ze-safety and health ziyaleka in that regard. Kodwa it is important to note ukuthi we need to improve i-safety and health emsebenzini singakhangeli kuphela indaba zemali kumbe indaba zama-work conditions, we also need to look at ama-safety and health conditions abantu.
Ingcweti ekubusweni kwelizwe zithi ngaphandle kokubulala inotho yelizwe ukuvalwa kwamankampani yikho njalo sokubulele amabandla aphikisayo asungulwa ngamandla ezisebenzi. owake waba ngumgcini isihlalo wabasakhulayo kuMovement for Democratic Change, uMnumzana Thamsanqa Ncube, uthi ukuvalwa kwamankampani sokusabalalise abasekeli bebandla leli ngoba iningi selizisebenzela lisenza imisebenzi echiyachiyeneyo okwenza kube nzima ukubaqoqa osokulibulele ngoba lalivele ligcile kuzisebenzi kakhulu.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguTswangirai kwaTswangirai lifonywe sisebenza lenhlanganiso zabasebenzi. Njalo kuliqiniso ukubana ukuvalwa kwamankampani kusinikeza uhlupho ekubani siqoqe amalunga ethu. Ngenxa umuntu esephelelwe ngumsebenzi kuyaswelakala ukuthi impilo uthola impilo yakusiba nzima, setshintsha lalapho ahlala khona. So kusiba nohlupho nje lapho ekuthini sibalandelele labo bantu.
Ekhuluma ngalona lolu daba, ocubungula ezombangazwe uMnumzana Sidumo Bhebhe uthi lobu budlelwano phakathi kwamabandla ezombangazwe lenhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi kungabe kuyikho okwenza uhulumende obusayo aphathe kubi izisebenzi ezase zisaziwa njengamalunga amabandla aphikisayo. Umngcele okhanyayo phakathi kwezisebenzi lamabandla ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuze inhlanganiso zibe lakho ukulisana lohulumende lapho kumele anike izisebenzi imfanelo yazo.
Imigomo eyiyo esetshenziswa ngezombangazwe yiyo esikhontrola ama-labor movements. And again, ama-labor movements leaders lawa yibo ababuya futhi balide ama-political parties kube sokukompromisa i-integrity and i-working relationship e-labor movement le political party. Ngoba i-autonomy ukuzimela kwe-labor movement kusuka kube kungasacaci.
UMnumzana William Maphosa oyisisebenzi njalo elilunga leyinye inhlanganiso ezimela izisebenzi uthi ubudlelwano obuseduze kakhulu phakathi kwabakhokheli bezombangazwe labezisebenzi sokwenze izisebenzi zasala zinjengenja engela mazinyo ngoba lingasekho idlabuzane lokuzimela elalikhona ngeminyaka edluleyo.
Inhlanganiso zezisebenzi lezi zingani zibambene kakhulu lenhlanganiso zombangazwe, ngakho lokho kugcina sokuphazamisa indlela inhlanganiso lezi ezisebenza ngayo. Njengoba sibona kathesi i-ZCTU ebesisebenzela kuhle kakhulu, isithuli kulezi nsuku isichumile, isakhanyi, isebenza ngendlela emangalisayo. So siyafisa ukuthi kube lokwehlukana kakhulu phakathi kwenhlanganiso lezi zisebenzi lenhlanganiso zikahulumende.
Ilanga lalamhla linanzwa ngesikhathi izisebenzi ezingamachumi ayisificamunwemunye ekhulwini, i-90% zingelamsebenzi kuleli, ziphila ngokuncengisa. Inhlanganiso yezisebenzi zomhlaba i-International Trade Union Confederation ithi emhlabeni wonke jikelele abantu abayizigidi ezingamakhulu amabili 200 million baswela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kunjalo nje izisebenzi eziningi zinanze ilanga le-Workers Day zitanile kakhulu ngoba iziqhubeka zigunyulwa emsebenzini, amankampani evalwa ngenxa yesimo somnotho. Kubika uMavis Gama.
Ngomunye wabahlabeleli umtakamuyi uMike Mopo uPotiphar Mopo ngesikhathi elibazizuzulu obesemkhosini owenzelwe eGwanzura Stadium eHarare lamhla ekuseni oqoqwe ngabenhlanganiso emela isebenzi eZCTU. Umkhokheli wenhlanganiso le uMnumzana George Nkiwane utshela uZulu ukuba kuzamele abophe ziqine ngoba lokhe siqhubeka sisiba sibi isimo somnotho elizweni kungekho okwenziwa nguhulumende weZANU-PF ukuzama ukusilungisisa. UNkiwane wengeze ethi uhulumende akumelanga avunyelwe ukuqhubeka ngenguquko kwezemithetho yezisebenzi.
Elizweni kumele kube lomthetho owaziwa ngabantu kumbe amazwe wonke amaningi awaziwa eZimbabwe. Ungaba khona umthetho okhona uyalandelwa sibili. Manje ngapha umthetho uyephulwa nje noma nini, umuntu efuna nje as long as esupporta kumbe iZANU-PF kumbe igovernment uyakwanisa ukuthi nje umthetho kuhle kube uhle uphelele khonapho. Eralini umthetho akwanisa ukuthi nje njalo ke ngenxa yakhonokho i-capital or ama-investors both local and foreign abangeke babuya elizweni elinjalo. Yikho libona ke sidubeka kangaka ngoba abantu bakhona sivile bafuna uku-investa lapha eZimbabwe but abangeke babuya nxa bekwazi ukuthi vele asilandeli umthetho.
Uno Umabhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhe lincipha inani lezisebenzi eZimbabwe lanxa uhulumende wathembisa uZulu ukuba uzasungula imisebenzi eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million jobs.
Ayikho abakwenzileyo iminyaka yonke edlulileyo. Abakukhulumayo ayisikho abakwenzayo. Sibone umnotho welizwe usiba ezandleni zabo. Sibone bethatha ama companies athize iminyaka edlulileyo. La ama companies kade bewathatha wonke bevala. So akusimangalisi nxa utheleseli bengamthatha ubone ngeminyaka elandelayo esevalile. Akusimangalisi ngokuthi asiyokuqala icompany ukuwela ezandleni zabo ivale.
Wathi umoyo kunje lolu suku lunazwa ngesikhathi izisebenzi zibhekane lobunzima obuphindwe kabili amankampani evala nsuku zonke iningi sekungabaphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uhulumende engakutshaya indiva.
Behlulekile ukurana ama-companies abathethe ekuqaleni. So kuyasesabisa nxa sibona sebetshiya lokhu sabekudilizile begijimela ukuyakhiwe ngabanye. Thina sikuwenza kufundisa abantu ukuthi laba abantu akula lapha abazasithatha besihambise khona okungcono kabakhitshwe embusweni.
Usole kakhulu lokho osekusenzakala uhulumende eqhubeka evala amankampani anje ngakamakhalekhukhwini eyeTelecel Zimbabwe okubonisa ukuba akazinikelanga ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuyasesabisa ngokuthi nxa beyaqhubekela phambili ngalokho abafuna ukukwenza kuza kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zizalahlekelwa imisebenzi. Esikwaziyo thina ukuthi iTelecel ifake iproposal yabo ukuthi indigenization structure ingama njani, behlulana ngaleyo ndlela. Bakhona nje singathi ngama vultures abame maceleni abamele ukuthi they take over the company. Babone ngathi baswelise indawo yikho besithi company kayivale.
Umnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyeChitungwiza Residents Association obekhona emkhosini wesebenzi walamhla laye utshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho welizwe.
Uhulumende sehlulekile yena ukuthi anikeze abantu imisebenzi. Kakhulu ngikhuluma ngikhangele ama-graduates ethu abasuka kuma-universities, abasuka kuma-colleges athiyeneyo. Every year sibona ama-graduates lawa ephuma emaningi kodwa bebuyela emakhaya, besibuyela ezindlini ukuyohlala bengela imisebenzi. Kubona labo abasebenzayo abalutshwane, siyabona futhi ukuthi izinto gazimanga kuhle, abantu bayadubeka. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende wethu vele kala ntando kumbe kala iwiwu yokuthi yena asukumise izisebenzi zeZimbabwe siyenze njengezinye izisebenzi zamanye amazwe. Yikho sibona kathesi abantu bayabaleka bephuma elizweni lethu besiya kwamanye amazwe, South Africa leBotswana.
Bezikhona njalo inkokheli zamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele MDCT umnumzana Morgan Changirai kanye lowemabambo kusile Don umnumzana Simba Makoni. Ababili laba bathi umumo wezonotho yiwo osubangele ukubaleka kwezizalwane zakuleli ukuya kwamanye amazwe zisiyadinga okungazisiza ukuziphilisa esezifika khona le zidibana lobunye ubunzima bodlakela lwezenophobia lezinye inhlupho. Umkhosi wezisebenzi lonyaka unanzwa phansi kwendikimba ethi Workers Under Siege, Arise and Fight On. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Ku was a Friday lamhlanje seleqembu lendolwane Super Sounds lona elile gigi eHillbrow Theatre eJohannesburg kwele South Africa ngalintambama sikhuluma nje. Umathini lo leqembu lakhe lendolwane Super Sounds namhla bakhuza challenge bese Hillbrow Theatre eSouth Africa lapho abacine ukudlala khona igigi ngo 2013. kodwa kabasoze baphelele khonapho. Kutsho obona ngokwethulwa kwembiko kuleli qembu uDenzel Dube.
Mhlaka 1 May kusho ukuthi sizoba seGlobo Theatre siyabe sidlala no Slizer lentombazana yaseBotswana and then mhlaka 2 siseBoksburg Hotel sihamba nayo Slizer futhi.
Kanje lacina nini ukwethula idlala delija?
Indolo lesigcine ngo-2012 baba uNkomo.
Ukwenzakalani?
Uyazi ukuthi angeke uze uhlale wethula amadlalade iminyaka elandelana. Kufanele ukekele ukuthatha isikhathi ngoba lezi zinto azisabhadali okwamanje. Ama-CD asathengwa kwamanje. Abantu sebebhese kakhulu ku-piracy. So manje uyakhipha na ukume kancane uhlale ubone ukuthi kwenzakalani njengabo bonke abaculi. Yikwezi kwenzayo njengamanje.
Iingoma ezintsha lazo lacina ngo-2012 khonapho?
Yes, acina ngo-2012 ubakhuzeni.
Kungani lingenzi ingoma ezintsha then laphele lamagigi khona lizidlale nxa lingafuna ukwethula amadlalati?
Ingoma zona zikhona baba uNkomo, sikuthi ingoma zikho, ingoma zikhona baba uNkomo, ziyadlalwa kodwa ke azika recordwa. Baphindile ukubula nomunye umuntu futhi kule ndawo uthi simanga akuvela ukuthi ngubani umuntu wenzicala.
Ingoma indolwane eziphakululela abalandeli bayo namhla zigoqela indlikizane le ethi baphindile.
Ndalelisha Nkomo, kulo nyaka sizozama ukuthi sibaphakele, kodwa ke kusho ukuthi lelo dlalade lizowele ngoma mhlawumbe ezingaba u-4 ngoba okwamanje akusafanele ukukhipha ingoma eziningi, azithengisi, it's a waste of time.
Siphinde saxhuma ingwenya ngokwayo uMartini phela emini elungiselela igigi lalamhlanje.
Abalandeli bami yonke indawo lapho engabe nikhona, nginithanda kakhulu, nginihlonipha kakhulu, njalo ngilente kuyiyona ngenxa yenu. Ngakho ngithi angike ngize nginilahle, ngizonenzela konke engikufunayo. Ukurekhoda ngizophinda nginirekhodele ngoba abantu bezithi ngalisekile.
Siyabonga Martin. Uyayiphetha ingxoxo yethu uDenzel Dube.
Siyabathanda abalandeli bethu, kufanele babuye bazosibona ngobuningi babo bangabe besisizwa ukuthi babe sikhona. Bana bangu milinga ni muki ngezi ni zote chinigilezi kugilile ni wali. Bana bangu milinga ni muki ngezi ni zote chinigilezi kugilile ni wali. Bagananga milinga ni muki nge muku zeluti kwe.
Dolane Super Sounds vekati vakalanga milikani muhinge muchidze hango yenyu ngomathini le ndolwane lamhlanje base Hillbro theater kusasa base Boksburg Hotel eJohannesburg ayike kwanele okwalamhlanje zihlobo umdlalo omkhulu kusasa weboxing lingakhohlwa uManny Pacquiao no Floyd Mayweather beyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo umntungameli Nkomo lilale.